izimbabwe lizwe lilemithetho yalo esiyaziyo sonke okuthi longawaziyo umthetho wezimbabwe emthethweni akushiwo ukuthi ungephula umthetho uthi ubungakwazi akukuvikeli khonokho kodwa-ke kule ndlela nkomo singathi thina ilizwe lethu uhlupho sesilalo silokuthi abantu abathi bengayephula imithetho esebeqala ngokuthi bayahlukuluzwa kube kathi ungagamela ilizwe lethu ezimbabwe umuntu engayephula umthetho uyasiya emakhothi emakhothi laleyo bese beqala bona bethi aluba kuthiwa izinto lezi izanu p f ye but izanu asiyomakhothi izanu p f asiyomakhothi izanu p f yelo uhulumende but amakhothi azimele wodwa amakhothi azenzela umsebenzi wabo eziqhubela umsebenzi wabo xa umuntu obotshiwe engelacala nkomo amakhothi afike elahleka phamfayeke lana umuntu engabe kumbe ufuna ukuthi ubani abotshwe kodwa engelacala efuna ukuthi engelacala konke lokwana yinto ephelayo kodwa okukhona ukuthi kukhona abanye abantu abechothoza lokuhlophisa lokuchothoza okuthile okukhona kwezombangazi okuthi hhayi kwanisehlulekile kwanisebulelile kodwa lokhona siyonhlamba leyani inhlamba yokuphephisa
nanso baba Chirodza
yikuphambanisa kakhulu nxa umuntu ebotshelwa ukuhlabela ingoma ngoba umthetho wokuthethisa kudala wakhutshwa imithethwandaba ephakemeyo lapha ezimbabwe ngasengifaka ngesilungu sithi ama-insult laws kudala astrike down yi-supreme court ngaseyiyo mthetho yalapha elizweni kodwa ngifuna ukuthi ngithi mina into ethiwa yi-caricature ngesikhiwa ukuhlabela ingoma kumbe ukufaka isithombe esitshengisa umbusazi singathi ama-cartoons alawo ezimdeli yinto evunyelwayo emthethweni so lokho ukuthi umuntu uyabotshela ukuthi umnangagwa sephambanisa umkhonomi kanti vele onguye obambe intambo ze-economy ngobani kasiwe yini yena lowo mnangagwa so lokhu yikwephula amalungelo oluntu esathi kusola kumgabe kulokhu kuqhubeka embusweni kamnangagwa umnangagwa vele injongo yakhe yayingasiyo yokutshintsha umbusazi kodwa ukuthi abe nguye umgabi
ngiphenduke kuwe babugawule uthe wena ukuchothoza umongameli akusilocala ividiyo yomsolwa lo we-Bait Bridge uthi umnankagwa usebulele umnotho ngaleyo ndlela lokho kukhanya kuyikuchothoza kuphela ngokutsho kwakho ukuthi hhayi ukuchothoza kuvunyelwe ngezinye indlela singathi umsolwa lo akalacala ngakwenzile
okukhona yikuthi amazwi kamsola angilawo nkomo ukuthi ngizesile ukuthi uthiye yisibili ngoba ukuthethisa nkomo yikho kulicala emthethweni welizwe lezimbabwe ukuthethisa umongameli welizwe kodwa ukusola ukuthi kumbe izinto zihambi kuhle lani lani asonto obuphisayo umuntu akabothi bekhonokho ngoba umuntu wonke ophikisa even nxa becampaigna even abantu be-opposite bayabe sithi kuloyo hulumende yabe khona ubani loku ayenzi kuhle kuyani loku bethela abantu khonokho akusocala lelana indlela yabe zama ukuthi labo bakhombise ngayo abantu bethengisa ukuthi hhayi thina singayenza ngcono ukwedlula lokhu kuyikuhlola okukhona okwenzakalayo ayisiyonhlamba leyana nxa kundalo kodwa nginamazwi akhe lowo msolwa angiwazi ukuthi athini kodwa aluba kade ekhuluma esola ngokwenzakalayo kumbe ngomuma omunye othile hhayi ngumbono wakhe laye lowo ngendlela abona ngayo ukuthethisa yikukhuluma inhlamba ukuthethisa umongameli kulicala ukuthethisa umongameli elizweni lezimbabwe uyakubotshelwa khonoko kugwetshelwe khonoko ukuthi uthethise umongameli ngingazini uhlolwa ukuthi vele yena uyibambe njani ingoma yakhe leyi kumbe kuneyihlamba ezithize ezikhona ezithethisa umongameli ezenza ezenze abotshwe kumbe ngake kukhona okunye akukhulumileyo sibembuza ngazo ingoma zakhe lezi wagcine sekuthukile sekuthethisile asikwazi
ngamafitshane baba Chirodza akuyigqibe
na ngingaphambanisi ngibona ngani ngamalanga umgabe usezaphuma embusweni ukhona othiwa ngulumumba owathuka umgabe ngamazwi engingazake ngiphinde emsakazweni kodwa wayophuma discharge ecourt so ngibona ngani nxa umuntu eyi-public official enkokheli kahulumende umthetho kawumniki ilungile ukuthi avote abantu mahlayana nxa ithukile. Njalo umthetho kawuvumi ukuthi inkokheli ekhokhela uhulumeni ibophe abantu ngenxa yokuthi abantu sebesobe umbusazi. Mina engibona kuyimbangela lokhu okwenzakala lapha ezweni ukuthi iZANU yasuka yaba yisiphamaso seRhodesia, ngoba phela iRhodesia yayithanda umgabe kakhulu, yazi yachiya amaqandayo eKenflower namanye amakhiwa ayevele ayebamba abantu isihluku ngesikhathi seRhodesia. Yibo labo bantu abafundisa amapolisa aweZimbabwe indlela yeRhodesia. So namhlanje umuntu engenza into encane umbeni thotho zohulumende ezidlalela nje umuntu usuka abotshwe ngoba bathatha imikhuba yeRhodesia abafundiswa ngamaRhodesia.